Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge umnumzana Tanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-10 Mbimbitho 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli weZimbabwe kwele South Africa uthi ukhangelele lamuhla iqula elivela eZimbabwe elizokhulumisana lezizalwane ezifuna ukubuyela ekhaya mhla amaphepha azo okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni ephela umsebenzi.
Into le imele ilungise because akuze kusize ukuthi abantu babuyele bayohlala bayobhada phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke.
Abesifazane abangena kwezombusazwe bakhala ngokubandlululwa ngabesilisa abababiza ngawo wonke amagama.
Kuyangena ebhedini lingithule ba liyenza ukuthi uyenzayo kodwa nxa selikuphuma laphana lonke lingaboyosomapolitiki uma liphuma laphana umuntu othunyelwa amabizo amabi njengumama kodwa umuntu ongubaba nguyoqala ukukhuluma nomuntu ongumama ukuthi abahambe bayenza.
Lanxa abanye asebehlala kwamanye amazwe bekhala ngokuthi indleko zokuya ekhaya kuyavota zidla phezulu, bathi bazimisele ukuyaphosela amavoti abo.
Silungisa iusasa, yikho ke kungcono sibili ukuthi khona ngisele imali emsebenzini ngisiye ekhaya ngisiyavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ummeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi uthi ukhangelele lamuhla iqula elivela eZimbabwe elizakhulumisana lezizalwane ezifuna ukubuyela ekhaya mhla amaphepha okuhlala lokusebenza usemthethweni kwele South Africa ephela umsebenzi. UHamadziripi uthi iqula leli likhangelelwe ukuthola imfundiso ngomgqibelo andubana lisabalale kuzidaba zonke ezakwele South Africa ukuyakhulumisana lalabo abayabe befuna ukuphenduka ekhaya ukuze bathole usizo. Okunenge asikuzweni kuThuso Khumalo ekwele South Africa.
Ummeli weZimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhaya sebulenjini be-internet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise kugoqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadziripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi ohambisa kulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ma-diploma ama-programs angaka lokhu zamabalazo zizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu bagcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule nhlelo ezenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from this site bakwazi ukufika bambili isikolo bengahluphekanga. Mina ngibona ngani sekujabulele kakhulu lokho.
Umnumzana Kuthulezwe Nyathi okhokhela iqembu le-Boots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through embassy lapha eSouth Africa. Thina siyibhuts ibhuts emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene. Hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza le-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa ke sinesizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyathi uthi lo banje elemukela lenyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Kodwa kunento leyo ukuthi yini ebangela ukuthi abantu babaleke emizini yabo bazo into yodlame into leyo imele ilungiswe because akuzukusize ukuthi abantu babuyele bayohlala bayabhadla phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuze baziphilele if into yomnotho but into engakho emele lungisi ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lwalabo abaphikisa ukuxothwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwanindaba ngumabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwanindaba usesule isinqumo sokuxothwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxothwa kwabo kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Melesulo 7 ePretoria kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Abesifazane bathi lanxa inani labo eliphatheka kuhlangothi zelizwe ezijiyeneyo ezigoqela ezombusazwe lezamabhizimusi likhuphuka kulokhe kulokusalela okuthize kwabo lapho bezama ukuphatheka kunhlelo lezi. Umhlangano weCommission on the Status of Women, CSW 67, owenzelwa edolobheni leNew York ngapha kweleMelika, uhlaziya indaba eziphathelane labesifazane ezifana lazona lezi. Umhlangano lo ohlanganyelwe ngabesifazane abavela emazweni angamalunga omanyano weUnited Nations ukhangelelwe ukugcitshwa mhlazi ku-17 Mbimbitho okuyinyanga eqakathekisa abesifazane kuphose umhlaba jikelele lapho kukhuthazwa ukulinganisa amathuba ngobulili. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lonkosazana Precious Nomzamo Ndlovu osakhulayo ophatheka kwezombusazwe ukuzwa umbono wakhe.
Inkinga ekhona ukushonga ukuthi siyiselebrate ilanga labomama iminyaka yonke ngalawo malanga umhlaka 8 March uyaphela ama-messages amaningi obaba labo besakile ukuthi yeyo mama zimbokodo siyabathanda kanje kanje. Kodwa i-reality ekhona ukuthi obaba bathandi ngiyacelisa ukutsho njalo ngoba inkinga esihlangana lazo njengabomama abatsha ngingakangeni even kuma-political parties but umphakathi wena ngokwakho awumthandi umuntu wesifazana ophatheka kwezepolitiki. Uyathola amabizo wonke usuthunyelwa wonke amabizo usubalwa lokhu lalokhuyana ngenxa yokuthi ngowesifazane okhethe ukuthi ume emphakathini kumele abantu ngezepolitiki.
Kungani kusenzakala khonokho ngoba kwenzakali kwabantu besilisa?
Mina ngokubona kwami imbangela ukuthi sokukhanya ukuthi abantu abangomama bayakwanisa ukuphatha lapho kuphethe khona umuntu ongumama mama into zihamba kahle obaba basila i-challenge bathola i-challenge ngakhona lokuthi emandulo vele kuyaziwa ubaba engiyophathayo but nxa kumama laba sebebuya e-spacini sebuze ngobaba bekhanya besenza ngcono futhi ngcono sibavalele phande sibavalela phande njani ngokuba sizwa ngamabizo wonke ukuthi ule lokhu lalokhuyana liyangena ebhedrumi lingithulo baba liyenze likuyenzayo kodwa nxa seliphuma laphana lonke lingaboyo somapolitiki uma liphuma laphana umuntu othunyelwa amabizo amabi ngengumama kodwa umuntu ongubaba ngiyokuqala ukukhuluma nomuntu ongumama ukuthi abahambe bayenza uyabona ukuthi yindlela umphakathi i-society at large engahloniphi ngakhona abantu besifazane ngenxa yokuthi babona ukuthi abantu besifazane baphatha kahle. Sesifika kuma-political parties abantu abangobaba uyathola ukuthi bayasayidelana kona bodwa bekwanise futhi njalo kusomama ukuthi bakhulumane kabi kumbe bangcolisane kona siya ekhetheni kadesimagomet siya ekhetheni uzaziboni uzabona amanye kepha uzabona i-social media kuthethisa abantu abangomama abafuna izikhundla zokuba ngabaphathi bedalela e-parliament kumbe ukuba ngama-councillors. Konke khona lokhu kuyabe kusuke emuntwini ongubaba othola i-challenge ngomuntu ongumama ofuna leso sikhundla. Esisebenzisa abanye omama futhi yikho lapho esizithutha khona thina omama. Siyasetshenziswa ngabantu ongoba ngobaba ukuthi sidonselane phansi sinobifane thina. At the end of the day umuntu obenefithayo ngumuntu ongubaba.
Ucabanga njalo kungaguqulwa njani ngoba njengokutsho kwakho sokuleminyaka leminyaka kusenzakala.
Mina ngokubona kwami ukuthi kuguqulwe lokhu ukuthi asithi imihlanganiso lezi ezikhanyeleyo ngokuguquzela kumbe ngokufundisa abantu ngokulingana kwabantu abesifazana labesilisa zingaqalisa phansi ngoba uyathola ukuthi kwesinye isikhathi babiza abantu emhlanganweni emadorobheni fike lifundiswe ngokuqakatheka kwamalungelo abantu yeyo umuntu ongubaba longumama abalingene kodwa phansi ngale kubaphathi bezigaba osobhuku izinduna ama-community leaders akula muntu obatshelayo ukuthi emphakathini lapha kumele siphathane njani labo baba bangikhona masibuya sizofundiswa siya kuzomama kuphela sibuya sizohlonishwa kuthi linabo omama sebelamalungelo alinganayo kulabo baba obaba bangikhona bakile uthoma ngaleyo ndlela ngibona ngani kumele kuhloniswe abantu abaphethe izigaba kuhloniswe labo baba njalo ukuthi bafunde ukuhlonipha omama bafunde ukubakhusela njalo endaweni ezingaba.
Hello ke ngonkosazana Precious Nomzamo Ndlovu osakhulayo ophatheka kwezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Kwezokhetho izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Melika zithi lanxa umango omude wokuya ekhaya baningi abaza kuyavota. Itikiti lendiza mchina lilakho ukufika kunkulungwane ezimbili $2,000. Imali le yendleko ezinye ilakho ukufika kunkulungwane ezinhlanu $5,000 nxa umuntu efuna ukuya ekhaya. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Indaba ye-diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngithi aba izizalwane zeZimbabwe ezingekho elizweni. Ibuhlungu ngoba ayisiyo ndaba esiqale ukukhuluma ngayo namhlanje. Yindaba eyakhulunywa kudala, ikhulunywa ngayo, siqala ngayo, sicela lathi singakaphumi elizweni, sasiyizindaba le ikhona abantu abaphandle kwelizwe bekhuluma ngayo sikhalela i-diaspora vote. Kodwa eqinisweni lunyaka kuvote ezakwenzakala hayi ayikho. Njengoba ngiyakhumbula ngikhuluma ngakho ukuthi hayi iqiniso ukuthi hayi asoze sisenelise ukuvota singekho eZimbabwe. Isiphatha amandla zeZimbabwe liqiniso yikho vele abavele bekukhuluma kudala ukuthi khona hayi nxa ufuna ukuzovota woze ekhaya. Hayi yikho kuzakwenzakala. Iqiniso ukuthi baningi abantu abangekho elizweni ababhalisayo asebebhalisile ukuvota ngoba uyabona into yokuvota le silungisa ikusasa. Yikho ke kungcono sibili ukuthi khona ngiselwe imali emsebenzini ngisiye ekhaya ngisiyavota. Njalo kuyinto ebalulekileyo ukuthi khona ngithenge lelo tikiti elidulayo lokuthi ngiye ekhaya ngiyovota. Baningi ababhalisayo abangekho elizweni. Ngabona nje ngesikhathi sokuvota laphana ukuthi bazabe bekhona abaningi abavele phandle kwelizwe abaza kuyavota. Njalo sikhumbule ukuthi khona kulabantu abaningi abase-South Africa, abase-Zambia, la mazweni akhumbulezele iZimbabwe. Okokuthi khona ukuya kwabo kuyavota asiyo nto engaba into enzima kakhulu. Yikho-ke baningi abantu abaza kuyavota abangekho elizweni.
Zona iziphathamandla zikahulumende zithi abafuna ukuvota kababuye ekhaya bazovota. Uthini wena ngamazwi wona?
Njengoba nje ngingatsho asingeke sikhangeleli ukuthi khona kuzakuba lokutshintsha kokuthi khona umthetho uzavuma ukuthi khona abantu bayevota lo nyaka. Njalo sikhumbule ukuthi khona kulabo abangeni abasoze benelise ukuthi bayekhona ekhaya ukuthi bayovota bona ngokwabo. Kuningi owenziwe ngabantu abangekho elizweni okokuncedisa ukuthi abantu babhalise ukuvota. Okuningi okwenziwa ngabantu abangekho elizweni okokuncedisa ukuthi abantu baza kwenzani ukuthi nxa sebevotile balondoloze ivoti labo. Kuningi izinto ebezisenziwa ngabantu abangekho ngaphandle kwelizwe. So uncedisa bona abasekhaya abenelisayo ukuthi bakwenze lokho. Yikho ke hayi ye kubuhlungu ukuthi asisoze sonke senelise ukuthi sivote ngoba bekuzaba lula nxa umuntu uvota ongekho elizweni uphandle ulapho khona. Bekuzaba lula kakhulu. Kodwa hayi ye yikho kukhona asiyasebenza ngakhona okukhona. Sizifele lathi ukuthi khona sizophumelela ukhetho lolu ukuthi lokho esifunayo, lokho okufunwa ngabantu kungangendaba lokuthi bangukuphi emhlabeni endaweni yemhlaba. Lokho abakufunayo, lokho abakuthandayo, ilungelo lokuvota kumele lilondolozwe njalo lihlonitshwe.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethule ilanga likamhlaka 18 kuyona le inyanga njengelanga lokukhetho lokudinga amalunga ebandla leZANU PF azancintisa kukhetho oluzayo kuzigaba ezibalisa ezedale lephalamende lezamakhansili. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze aveze amaqhinga abafuna ukwasebenzisa ukunqoba kukhetho ngoba esesaba impehla ezisebandleni angazigqambanga ngegama, kodwa kucatshangelwa ukuthi ngabanye bakhe abakunkokheli yaleli bandla. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilijiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani? Studio 7 hayi siyajabula basakazi bethu. Studio 7 labo olokuzeni team le uthiwa ngabo hama ziripi abothi bafike South Africa kusasa bagijima bazofika South Africa bezefuna abantu abafuna ukuya ekhaya, abantu bazibuyela sebezefuna ukuthwala abantu sebezekwenzani eSouth Africa. Abahambe Mnangagwa ayiholisa amateacher aphume kustrike afake imithi ezibhedlela atshiyane le ndaba ezingafuni yena, akufuni yena kwabantu abaseSouth Africa lokhu. Abahambe baza ke bahawule silwanga bona abantu zafuna ukuthi ahanjise ekhaya, abahambe katshana le bangabozijwayela kubi.
Sanibonani Studio 7, mina umama kaThandi kaMoyo usebenza ngaseSouth Africa. So ngakuthiwa sonke sile mbono eyi-1, sonke sibona ngokufana, ngaso sonke siyavotela icembu silibonayo ukuthi lizasithuthukisa siye phambili. Kanokuba lokho sigida entweni eyi-1 esiyibonayo ukuthi ayisibiseli lutho, khona manje siyafika isemazweni ngaphandle thwele nzima ivela nxa useZimbabwe vele kuyafana nje. Abantwana bayasokola, abasebenzi begcine besuka emakhaya besiya kumanye amazwe. So ake sizameni ukuvula amehlo vote emcembeli 1 ngoba khona manje kunzima kakhulu empilweni, ukuphila vele kunzima khona. Asizameni ukuthi kube lula nje ukuthi kungatshintshwa yithi thina bantu, kodwa ngaphandle kwalokho ngeke kutshintshe, sihlala sikhala njalo nje kunje. Lami ngiyabonga, lami ngathi i-message yami ingayifuna ngajabula. Okay,
sanibonani. Njengoba nje MRP ingangeni ku-president emavotini, hayi mina lona vela ambone ukuthi ngingathengisa ivoti lami. Ivoti lami is not for sale. Hayi angeke vele ngize nganikeza uChamisa, angeke ngeze nganikeza. Ngisho enye iparty mina ngizavotela ama-councilors, hayi MRP, ngivotele ama-MPs elele lingebe sengiyaligodla. So ukuthi nginikeze abantu i-power yami, so ngikuchazayo ngithi hayi mina vele angeke vele ivoti lami is not ukuthi for sale lapho ngiyasho phela ngithi hayi lokho velaye angizikhohlisi mina umshado wami ku MRP ngiphendi phambili nge MRP
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani konke kulungile akunanto etshekileyo hayi into engiyibuza engizama nje ukuthi ngibuze abantu ukuthi kanti abantu bathi bafelwe emandebeleni abantu abakhalayo ngabantu abangafelwanga ngabantu abangafanelanga siyafana naye nalelo uze nigugura undi issue ekhanje siyakhulunywa edrobheni abantu abasemakhaya yibo abantu abafelwayo ma ikhulunywa edrobheni usiyakhuluma noma kukhuluma uthi kumba lowo kumbe kukhuluma ubani but mina ngithi uthi kumba abantu abafelwayo uyabazi yini abantu abafelwayo noma ngabafazi babo noma ngamadoda abo uyabazi yini ngoba akufani amadoda kuphela kwafa labo mama abanye bekhwazwa ngamabayinethi kuthiwa kukhitha izisu zama-dissident ama-dissident aye ngobani kanye ama-dissident okwakukhulunywa ngawo noma ayengekho kungawezani kodwa kwakuthiwa ngamazibra amazibra bengabantwana bakabani bengabazaphu bengabezaphu ubaba uncubelwana wabulawela enyamendlovu a prominent leader yezaphu bambulala and ma usithi uyakhangela abantu bezaphu abaningi bafa hayi khona amandebele abantu bezaphu into yayenziwa ngaphasi izanu sisezani i-tribalism so ngicela ke le nto liyirilise ukuze abantu bonke bazi abantu abafelwa yizaphu futhi ningathi thina singabantu abane-problem kuyena le ndaba thina satshiselwa la mabhasi sayenzakala lokhu kwayenzakala lokhu sabulawela amapulazi ethu kwathathwa izinto zethu le zinto zethu esasizithengele ngeyethu imali eyedimopu kodwa abantu bathi bona bafelwa hayi madoda abantu madoda labo mama phumane enkulumeni engayisiyiyo nabo i-CCC ingaclaimi nani mthwakazi ningaclaimi izaphu yethu claim izinto zabo that's why ubona sesine problem manje ukuthi ama-properties ethu abuye ngoba sokunemengela ezingenelayo kodwa ngithi mina izaphu yiyo eyaphelelwa ngabantu period ngiqedile so ngicela ningakhulumi ngento ungakhaleli into ongazange wayithola thina sikhuluma ngento ngoba sisegoli nje sifike egoli sakhoswa yiyo naleyo into ukuthi ungowezaphu then you have to be killed ukuthi ukumbe ukhuluma isindebelo kumbe ukhulumani ongasebenzi
kustudio kustudio 7 kustudio 7 ngiyabingelela sihlobo labangani cela usizulu nokubana lingangisiza ngidinga izihlobo zami zakompunzi eziphuma ekhezi emapitshiya kwathuli ngiyacela ukuthi makhona okwaziyela ingisize lingisize ngiyazidinga ubaba wami igama lakhe kuthiwa ngujabu mpunzi ujabu wakompunzi so bahlangana lo mama ebhulawayo lapha empophoni so yikho abahlangana khona kuthiwa ubloku angikwazi umbele ubloku 5 block 4 angikwazi isisi lami so ngiyacela zihlobo labangani ngidinga izihlobo zami ngisize makhona okwaziyo nje ngiyanithola liyanithinta kunamba lezi engizazibiza lapha khona manje 0784406699 ngiyacela zihlobo labangani ukuthi mayekhona okwaziyo nje ingithole khonapho la kuwhatsapp ngikhona ngiyacela zihlobo labangani
ngiyabulisa kustudio 7 ngiyabulisa kustudio 7 into esuka engimangazi njengoba izanu PF iyala le-voters roll into engizibuza yona abadala yokuthi iminyaka yonke leyo kuhlala kuvotwa yayiyala layo yini izanu PF i-voters roll kwakukhulunywa njalo yini ukuthi kuthiwa bazoyithatha i-voters roll bayenze izinto ezimbi kwakunjalo yini iminyaka yonke kwakunjalo yini ngiyabuza yini badala ukuthi iminyaka yonke kwakunjalo yini ngisuke mangazi lawo abantu abafana labogawule labojoseph Zuma bayayibona ukuthi izanu ibhizi yarobha yezinto vele ezingayisizo vele ezenzakala kodwa izwa labo bevumelana layo yiye mvumelana le hayikhothi mayisithi i-voters roll yeyingaboniswa ngaba lake la kubona ngobukhonoko badala hayi loku sokusobala ukuthi vele kukhanya le mpumelo yokhetho vele angeke izibonakale sokusobala sicela ukuthi impumelo yokhetho badala vele izoyala nayo izanu PF izoyala nayo izoyala nayo impela into esikhanya esisegcekeni le kodwa mina ngiqhuquzela abantu bakithi ukuthi asihambeni siyobhalisa ukuvota abantu bakithi sivoteni ngobuningi bayo sibone ukuthi bazoriga kanjani ngiyabonga
linjani kustudio 7 siyabonga bakithi siyabonga ngokuhlala lisazisa konke okwenzakalayo kulo mhlaba mina ngisuka ngihlupheke ngabantu beyathola bebuthelelwe lupani besiyajabulela umgabo wabulala abantu bakithi more than 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka laba abafowabo bona ababebulala layo ukuthi bafike bazoxolisa ukuthi hayi yithi esayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokhu elibhizithwa lisetshenzise lingavumi bantu bakithi ukusetshenzisa lithwa lisiyatshela into ezingasebenziyo imgwaqwela upani khapha sokugcela ama-potholes siyakhonayo eminye vele kakusabalo angazi ukuthi abantu bakithi linjani umgabe umuntu ongamcelebrate umuntu wabulalisa abantu ngeground erephisa abafazi senza yonke into utshona uguqubela usithi ujabulela umgabe ikulima lo
sanibonane ninjani Studio 7 hayi thina siyaphila filani nani ngegama lenkosi uNkulunkulu anibusise abe nani kuso sonke isikhathi niveze konke okufihlekileyo esingakwaziyo siyabonga amen.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Sokulomnyaka uwodwa umongameli Vladimir Putin weRussia ahlasela ilizwe leUkraine ngemva kwenyanga lenyanga amazwe omhlaba exwayisa ukuthi lokhu kungenzakala kodwa abaningi bengakholwa. Le yimpi enkulu eEurope selokhe kwedlula eWorld War II njalo imithetho elondoloza ukuthula, ukuphumelela lokukhuseleka ebikulo umhlaba okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 ikhangelelwe ukubhidlika, ukutsho umongameli Joe Biden weMelika. Uqhubeke wathi eleRussia lize lihlasele lalingalingi ilizwe leUkraine kuphela kodwa umhlaba wonke. Imbuzo esasibhekane layo yayicacile lanxa ijulile. Sizangenela siphathise kumbe sizakhangela eceleni, kutsho umongameli Biden. Umongameli Putin aze anqume ukuthi izikhali zakhe zezigwagwagwa zingene kwele Ukraine wayecabanga ukuthi siza kwethuka, wayengaqondanga, kugcizelela umongameli Biden. Abantu beUkraine balesibindi, iAmerika leEurope yabambana lamazwe asemhlubulweni osukela eAtlantic usiya ePacific. Ukunanzwa kwentando kaZulu kwakuqinile. Endaweni yokuthi kube lokunqoba okulula ayekukhangelele, umongameli Putin wasala elezikhali zezigwagwagwa eziyiziphamaso, njalo sokulengxabangxoza phakathi kwamabutho akhe. Wayecabanga ukuthi imbono yakhe ngokuthi eleFinland lingabi lilunga lomanyano weNATO izaphumelela, kodwa wayangeka. Wayecabanga ukuthi iNATO izabhidlika, kodwa iqine njalo isimanyene okwedlula okwakuqala, kutsho umongameli Biden. Ungezelele wathi untando kayiphikiswa, ojonge ukwakha umbuso kasoze acitshe uthando lwabantu lokukhululeka. Uchuku kalusoze lwephule umoya wabantu abafuna inkululeko. Njalo ilizwe leUkraine kalisoze linqotshwe ngeleRussia, ngeke kwenzeke, kufunga umongameli Biden. Sokwedlule umnyaka ngemva kokuba amabhomba aphoselwa eUkraine lezikhali zezigwagwagwa zangena kulelo lizwe, kodwa iUkraine ilokhe izivusa njalo ikhululekile. Kusukela eKherson kusiya eKharkiv, amabutho eUkraine athatha ilizwe labo. Ukusilinganiso sengxenye yendawo eyathathwa yilizwe leRussia ngomnyaka odluleyo, ifulegi elombala oluhlaza lolithanga eUkraine ilokhe iziphaphela ngokuziqhenya okukhulu, kutsho umongameli Biden. Ngesikhathi eleUkraine liqhubeka lizivikela kweleRussia njalo likhanda eyalo indlela yokulwa, amalanga azayo azaqhubeka elukhuni njalo emunyu, kuza kuba lokunqoba lokudana. Kodwa iUkraine ikulindele lokhu ukulwa okuzayo, njalo eleMelika lindawonye labangane balo lizaqhubeka lisekela eleUkraine, liliphathisa kunhlelo zokuzivikela, kugqiba umongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume kuba siqhubeke sisonke, yikho ke lapha esigqiba khona uhlelo lwethu lwalamhlanje. Libe lempela sonto elithukela, asibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa zikhona indaba zakusihlwa nsuku zonke ngo-7:30. Igama ngo-Chris Gandes, sidibaneni njalo ngeviki ezayo.